IZimbabwe lawyers for human rights yenze kahle ukuthi emthethwandaba ukuyamisa ukuganga lokho okufuna ukwenzakala. Zintathu izinto ozibonayo kulokho okukhalelwa iZimbabwe lawyers for human rights. Okokuqala yikuthi nxa kulomthetho umele ulandele, umele uhlonishwe. Okwesibili yikuthi ukubuthanisa abantu kuzafaka abantu engozini yomkhuhlane we-COVID-19. Okwesithathu yikuthi abantu kabasoze baye baza kwesaba ukuthi bayehlangana kulapho ababizelwa khona ukuza kwenzuka ukuthi umthetho udlule kuthiwe khona uvunyiwe kanti kawuvunywanga abantu bebengayanga. Ngakho ke zona lezi zinto zintathu, ukuhlonishwa komthetho, ukwesabela umkhuhlane lokuthi abantu bazagcina bengayanga kuyona leyo ndawo ababizelwa khona, kodwa kube sekuthiwa hayi imihlangano sayibiza abantu bavuma, besitsho abantu abathathu ababe baqhube bevela la beHarare.
Kona Ncube, kuyini okuphuthumayo okwenza uhulumende aphithizele kangaka? Ujaheni?
Uhulumende ujahu kona, ujahu ukudiliza, ujahu ubusa kabi, ujahu ukuba ngontando kayiphikiswa, ujahu ukudiliza ilizwe. Ngabe bebuya lesisekelo sombuso beguqula isisekelo sombuso besenza okuhle, ngabe kakumangalisi, ngabe kakukhalisi. Okukhalisayo yikuthi bajahu ukubona baguqula isisekelo sombuso balulaze umthethwandaba ukuze upresident abe nguntando kayiphikiswa, ubusabuse kuze kube phakade. Kodwa ngabe babuya beguqula isisekelo sombuso besenza ukuthi kube le free and fair election, kuhlonishwe amalungelo abantu, kube le independent judiciary, kube le independent media, ngabe bebesipha amandla intatheli izindaba ukuthi zisebenze ngendlela ezifunayo, ukuthi abalwela amalungelo abantu basebenze ngendlela efunayo, ngabe bebesipha amandla okulwa le nkohlakalo ye-corruption, ngabe bebesenza ukuthi leli lizwe lime ngendlela ezahlonipheke emhlabeni, ngabe kakula muntu okhalayo ngokuba yikho esikufunayo lokho? Kodwa abakwenzi okufunwa ngabantu, abakwenzi okufunwa ngumthetho womhlaba, abakwenzi okufunwa isisekelo sombuso, abakwenzi okuzavikela amalungelo abantu, benza lokho okuzavikela bona ezihlalweni. Yikho okuyinjongo ye-amendment le.